Inyathelo elithathwe ngamasosha kalikho emthethweni welizwe, kodwa uZulu wonke nje uyakujabulela ngoba ade sekusenza ngamapholisa emgwaqweni, sekusenza imisebenzi yabantu bonke ibe nzima. Emthethweni akulunganga ukuze ngamasosha, kodwa uZulu wonke weZimbabwe uphose kwabangcono, bayakujabulela abantu beZimbabwe okwenziwe amapholisa.
Uyavumelana la yini Mnumzana Sibanda?
Into eyenziweyo kayikho emthethweni sibili, kodwa abantu bakhanya bayakujabulela akakhulu ukuthi amasosha abantu bathe kubabarubhulobhulaa emsebenzini ngokuthathela izimali ngamapolisi zilokuhlukuluzwa ngamapolisi. So but kuyinto engalazi yenzakale kusifaka enkwenkingeni yokuthi sizothola izwe lamasosha sesiyi-military state e-outrust isegcekeni and kutho umsebenzi omkhulu kakhulu okuribhilda ama-institutions ethu kuze amapholisa abuyele abe ngamapholisa ahloniphisayo, abe ngamapholisa ayiwo aphethe umthetho. Amasosha kumele abuyele ezinkambeni zawo.
Mnumzana Mhlanga, nangu uyakhuluma lapho uSibanda uthi amapholisa kawabuyele lanxa wena ubusithi kukhanya sokulobubelo emgwaqweni lapho.
Njengoba ngisitsho ukuthi amapholisa yebo siyawadinga emgwaqweni kumbe emsebenzini yawo, kodwa amapholisa la into ade sibe yiyona sokunzima ukusebenza nawo ngoba bona bebengasasebenzi imisebenzi, besebesebenza abantu, besebesenza angani abafana bemjuba besebathi ngamathogi, okuyukuthi bona bayabhadala iy'nhlelo ezikahulumende, baphinde babhadaliswe futhi amacala abo, baphinde babhadaliswe futhi khona ukuhamba emgwacweni ngamapholisa. Yikho-ke amapholisa lanxa ezabuya emgwacweni besifisa ukuthi bakunanzelele ukuthi hhayi abantu uZulu nje kababathakazeleli imisebenzi abayenzileyo. Ngokuya ngabantu besifisa ukuthi amapholisa kube lama-roadblock nje aphose akwane for edorobho. Kababadingi kangako amapholisa uZulu emgwaqweni.
Mnumzana Sibanda, wena uthini ngalokhu okukhulunywa ngubaba uMhlanga? Uthini wena?
Umbono wakhe kodwa phila kasibenzini emthethweni wesikelelo sosikelelo sombuso kusobelize i-constitution. Into ngesenhle kangakanani, kuhle ukuzwa ngamasosha amapholisa sesehluphile esilunga bes, but imthetho awutsho amasosha yibo sekumele amabe yiwo kuma-roadblock. Andesilahulemi kule state of emergency. Umthetho kafuna umsebenzi wokulondoloza ukuthula umsebenzi wokukhangela into ukuhamba kwabantu emgwaqweni. Ukhangela ngamapholisa mesekuzie ukuthi kasivumeli u-constitutionalism, savumeli into erongo, sikhulise into erongo leso sijabulele ngoba isinikeza i-temporary reprieve. Amasosha mina ngokutho kosisekelo sombuso welizwe amasosha amele abuyele amabharakini. Amapholisa kumele kukhonkuziswe okurongo ngamapholisa aritrenzwe xa athelwa katsha afundiswe ukuthi umsebenzi kubosa mapholisa ayiwo atholakala ephathekile ekudlwangudlwangeni kokudizisa nezinto ezidala ilizwe sibe nomali, hhayi ukuthi sibehamba sibeswa ngamasosha.
Nanti udaba Mnumzana Mhlanga.
Njengoba mnalokhu ngisaza ngisitho ukuthi amapholisa ayadingakala emgwaqweni, kodwa amapholisa la abantu abakukhampani abadinga imali ezinsuku zonke emgwaqweni bebengasasebenzi amacala abantu. Yikho-ke amapholisa ngijwala lokhu ngiqonqozela abayenzi ama-roadblock afana four edorobho. Lokhu ade sebekwenza ukuthi umgwaqo u-roadblock angu-80. Hayi thina lokhu sithi usela lanxa uthi wirinje yade bembopha kabambophe kahlale khona ngakukuthi bangamkhulula futhi kuzaba nama-roadblock wakhona umgwaqo wodwa kabambophe sibili ahlale khona kumbe afile khona ejele.
Hayi isikhathi sesingasavumi. Ungasigqibela uhlelo Mnumzana Sibanda.
Hayi yabuza uMhlanga ukuthi sasembonelo wakuthi ama-roadblock angabi maningi nivumelana nayo. Sivumelana futhi ekugcineni bakhona ukuthi hayi sibuyele esikeleni sombuso welizwe. I-anti-corruption commission is a thing. Abantu ngathi izakhamizi yaye ama-fifty